iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi ke kokulisana lo-employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwanise ke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane loduko lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elilutshwane zithola imalini nxa sikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo, abaningi singathi i-average salary ibiku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Xa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelele ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabaxeleke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. i-4,000 RTGS iyophela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS ile esinikwayo kulezi nsuku.
Ye, singathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhonokho?
Abanye bayavuma ke, sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukukhuphula ke iholo labantu ngokulichumi. Iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Ile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamultiplaywa ke ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi ke i-good move ayenziweyo ke i-employer we-sector yona ke sizamtshayela ihlombe. Sikhangela ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo, bethi ke i-400 RTGS le ekhona imultiplaye ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelela ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonokho.